Kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 8 ngokwakazi 2022 ngu Dr. Jeremiah. Endaweni zethu namhlanje.
Lana kulabantu abangazondela, kufanele kungenele labo abazivele bencintisana neZimbabwe ukuthi bathole uzibuse. Okwamanje umlanga kwale nto ayisho, uyisho ngoba uyakwazi ukuthi labo ababevele besicindezela bayathatha ukuxambukela endabeni ezingaqondakala.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzimisele ukulondoloza umbuso okhululekileyo njalo eleZimbabwe alisoze litshelwe ngamazwe ayelondozelo ukubana liqhube njani indlelo zalo.
Ngithi to appeal futhi yiwo amaphathi lawa afuna ukubusa lawa abuswayo ukuthi kumele banakekele abantu baleli lizwe. Abantu laba owathethi lanxa uhulumende zama ukuthi abancedise ngama-allowance kodwa hathi babona bengabantu abadubekayo.
Abalwa yimpi yenkululeko bathi kumele uhulumende ahloniphe ngokubanika amapensheni alohlonzi hathi abakuthola okwamanje. Kuthi ke ingcwethi zezempilakahle lezenhlalakahle kaZulu zithi umfana ongumfana kumele anakekelwe ufana lomntwana oyintombazana ngoba laye uvame ukubhekana lenkinga ezijeneyo esezikhathaza abasakhulayo ngalezi zisuku. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzimisele ukulondoloza umbuso okhululekileyo njalo eleZimbabwe alisoze litshelwe ngamazwe ayeloncindezelo ukubana liqhube njani inhlelo zalo. Umnangagwa ukhulumela amazwe embuthaneni wokunanza amaqhawe elizwe we-National Heroes Day eHarare. Uqhubekele ilembu lesizwe kumdeni walabo abaphiwa inhlonipho efanayo sebetshonile ababalisa uMnumzana Sogwa kubaNdlovu, Siwanda Kennedy Mbuso Sibanda, loCrispin Masuku. Usuku lwanamhlanje lunanzwe ezigabeni zonke zelizwe lapho iziphathamandla zikahulumende ezethulele abantu umbiko kamongameli uMnangagwa. Umbiko kamongameli Mnangagwa ufanayo. Ukuze sihlaziye lolu daba lokunye njalo okuhlafunekayo kulombuthano, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe loMnumzana Walter Nsununkulu Mbongolwane ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ngiyakuzwa msakazi, uma ubaba uMnangagwa ethi yena eZimbabwe bengangeneli laba abaphandle ababengaziphathisi ngesikhathi kulwelwa inkululeko yaseZimbabwe. Lokho inkulumo nje abangayisho bonke abantu ababusayo ngoba siyazi ukuthi isikhathi esiningi labo ababevele besilwa esingathi babesilwa labeZimbabwe yibo njalo asebebuya bezofundisa iZimbabwe ukuthi inkululeko kufanele siyiphathe kanjani. Siyazi ukuthi iZimbabwe ngendlela ephatha ngayo abantu bayo abantu abakhululekanga njalo abanye sebebaleka ilizwe besithi bayahlukunyezwa. Kodwa akusho phela ukuthi labo ababevele beyo ababencindezela sokufana ukuthi bangenele. Lanxa kulabantu abangangenela kufanele kungenele labo ababevele bencedisana neZimbabwe ukuthi bathole uzibuse. Okwamanje uMnangagwa le nto ayisho, uyisho ngoba uyakwazi ukuthi labo ababevele besicindezela bayathanda ukuxambukela endabeni ezingaqondakala.
Sibonile njalo umongameli Emerson Mnangagwa egcizelela ukuthi upha inhlonipho uMoyi uMnumzana Ndabaningi Sithole lo Mnumzana James Chikere. Singathi lokhu kulesi sindo yini njalo kungabe kusitshona ukuthi beze bebanike lamhla?
Inhlonipho ephiwa uNdabaningi Sithole lale ephiwa uJames Chikere, uMnangagwa siyakwazi ukuthi ibandla lakhe isikhathi esiningi laliwa kangela njengabantu abathengisayo lawo kodwa siyabona ukuthi umnanga kungaya sechinchile ingqondo indlela ababheka ngayo lapha kubonisa ukuthi kusebenza amakazi zonke indlela ukuthi bahlanganise wonke umuntu ngoba siyazi ukuthi usithole kulechaza alibambayo ekulweni ekulela amalungelo abantu ushikela malaria yikho lichaza alibambayo kodwa ngenxa yokuthi bathi zokuya uhosibuse ngo-1980 babengeke kuzaniphefu abakhangelwanga njengabantu ababengabantu ababengamaqhawe kodwa-ke manje umnakazi uzama ukuthi azibonise njengomuntu wehlukile kulalokhu izaniphefu evele eyaziwa ngakho ufuna ukuthi kubonakale sengathi izaniphefu isihlanganisa wonke umuntu singazi ukuthi abantu bazokhangela kanjani kodwa yena yinto ayizamayo
eleZimbabwe selifikile yini ezingeni lokuthi lithi liyathola izithelo zokuthola uzibuso
iZimbabwe isezingele lokuthi sokufana ukuthi yani iyathola izithelo kodwa siyazi ukuthi ikakhulu indaba yomhlaba iZimbabwe ithe isithola ukuthi ithathe umhlaba wayo yalwiswa ngabantu abangaphandle ikakhulu abe-Britain nabanye ababesekela labo so izithelo lezo zibonakala ngani azikho kodwa-ke ayikeke umuntu ongaphikisana lokuthi kwakufanele vele umhlaba abantu bewuthatha kodwa indlela wathathwa ngayo yikho kuphela okwenza ukuthi iZimbabwe ifike ebangeni eyelilo manje ukuthi itholakale under loku kuthiwa ama-sanctions izithelo azisoze zibonakale nakukuthi beloku be-under ama-sanctions kodwa kufanele ukuthi manje abantu ngabe sebevele sebazithola kudala izithelo kodwa azisoze zibonakale lezo zithelo nxa ilizwe lilokhu
lo-ke umnumzana Walter Nsungunkuli Mbongolwane ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa lapho ecingweni losithandeke ngamhlanga we-Studio 7 kunjalo nje abalwa impi yenkululeko bathi kumele uhulumende abahloniphe ngokubanika amampentshini alohlonzi hashi abakuthola khona manje bathi bahola amadola elimelika aphansi kwamakhulu amabili awemelika ukwenza behlupheke okumangalisayo umnumzana Isaac Mabuka owala impi yenkululeko njalo okwamanje ekubandla lezaphu uthi kuningi kumele kwenzakale eZimbabwe ukuze uZulu azibuse umabuka uthi umuntu wonke kweleZimbabwe ulelungelo lokubusa
into eyilwela lapha yimajority rule ukuthi kubuse wonke umuntu akhulume avote ngendlela afisa ngayo and njalo wahamba kwalwiwa kathesi sesifike esigabeni sokuthi sesizibusa kodwa kulabanye abathi kona nxa ubani engakusaza hhayi kungangcono ukufiwa hhayi bo nxa sisenza ama-elections sitho ukuthi lo owinileyo akabuse ngendlela ye-constitution yelizwe lethu thina esalweni ilizwe lathi kasincediseni kulokhu kulokuthi sincedise ngokutshaya futhi abantu esabalwelayo hatshi ayisikho okurayithi ukutona thina salwela abantu sibuye silale sesibatshaya sesibafake lapho kuthiwa ngamakhiphi sesibatshaya ukutona yindaba wena usuthengisa ngoba uzwisisana lobani
baphethe njani baba Mabuka abalwa impi yenkululeko
angithi to appeal futhi kiwo amaphathi lawa afuna ukubusa lawa abusayo ukuthi kumele banakekele abantu abalweli ilizwe abantu laba owakathesi lanxa uhulumende zama ukuthi abancedise ngama-allowance kodwa hatshi sibabona bengabantu abadubekayo abakuleyani isayidi nxa siseparate abantu abanothileyo labangadubekiyo labadubekayo sibabona bona bekusayidi abantu abadubekayo ayapili ukuthi lo hulumende ancedise lanxa elama-allowance kodwa ancedise ukuthi ama-allowance akhule aye phezulu mbijana lo munye uhulumende ongangena uyapila ukuthi kona anakekele abantu abalweli ilizwe ngoba abantu labo bahlala abanye ngilitshela ukuthi wayeqeda 4 years engazange alale endlini efulelweyo elale egangeni kuphela umjokojo abanye bethu sifunda abanye bethu okuyithi esesiphethe izikhundla sifunda siba ngamaprofesa sibe ngama-injiniya sithi nxa sebefikile sitona omuntu ongafundanga akumelanga anikwe lutho hhayi wo asincediseni abantu abalweli ilizwe
umnumzana Isaac Mabuka ngwebandla lezaphu njalo ngomunye wabalwa impi yenkululeko obexoxa lapho le Studio 7 ebobulawayo
mnumzana Elifas Mashaba ukubandla lezano PF. Yena ke uthi uhulumende uyazama ngamandla wonke ukubana anakekele abalwa impi yenkululeko. Esithi usuku lwe Heroes Day lusuku oluqhakathekileyo kakhulu embalini yeZimbabwe.
Sibuyele muva khonale ngesikhathi sako lobhengula abayibo laba abaqala ukulisana lesitha isitha sesibuyile sazothatha sifuquluza umhlabathi wethu onehanda okagubi sikhumbule njalo futhi ama nationalist ethu abayibo abahlala phansi babona ukuqakathekile ukuthi kungakuhanjwe empini bebona ukuthi laba bantu kabazwisisi ukuthi sikhulumisane siyakhangela ngesikhathi ezedluleyo obaba uJoshua Nkomo qhawe lethu lesizwe sikhangele sikhumbule njalo uRobert Mkabe sikhumbule uJoseph Msika sikhumbule uBejitepo sikhumbule uNiketa Mangena sibakhumbula bonke abalele ngezindawo ngezindawo ngabantu abahlala phansi bazinikela ukuthi ilizwe livele lakhiwa ngabanini balo. Ilizwe lilelwa ngabanini balo. Ilizwe lilethwa nxa abantu bethe bahlala phansi bavumelana ukuthi kasenze into enje eqondileyo. Njalo yikho lokho okwenza ukuthi abantu behlale phansi babone kube isikhathi sokuthi kasithaleni isikhali siyelwisana lesitha kathesi.
Yes, ngathi kwamanje uhamba njani?
Silokhu silasho isitha. Sibonile sithe sithi thina ngesikhathi seLancaster House kwavunyelwana ukuthi khona umhlabathi wethu eZimbabwe uzafuzwe uhand over after 10 years amaBritish azabhadala izimali owafusi bebhadala abantu babo ababeyibo ababehuquzwe umhlabathi wethu. Kodwa kwehlula lokhu sithe sesibona ke igovernment labantu beZimbabwe sithi lokhu sokwehlule bangena ke bathatha kumhlabathi wabo back kwaba into embi safakelwa ama sanctions. Lanamhlanje lokhu sikulisa la ama sanctions ayiUS enze economy yethu yaba yilokho yikho khona. Kodwa ke akunani kanti vele economy eyayivele khona engekabani yayivele ngasiwe yethu. So kwavele kufanele ukuthi iza kuwa siyivuse. Ngikho kathesi bona sesivusa ke yethu economy sikhangele kathesi industry yethu kathesi eningi kakhulu ibanjwa abantu bethu beZimbabwe sikhangele ema mines lapha sithethe yethu sesibambile sikhangele emgwaqo yethu sesizivukelumbela imgwaqo.
Umnumzana Elifas Mashaba lilunga lebandla leZANU PF limuzwe exoxa lapho ecingweni lo Gibbs Dube ekobulawayo. Izakamizi ezihlala ezindlini zekansili yakobulawayo emzini oweHyde Park zibiwa zingaseyi kukhitshwa kulezo zindlu okweminyaka elishumi elandelayo ngemva kokuvumelana lomanisipala ukubana ziqhubeke zihlezi khona. Lezi zindlu zisesigabeni seSt Peter's, New Mazwi, Robert Sinyoka le Methodist Village. Umnumzana Khumbulani Maphosa wenhlanganiso elwela amalungelo abantu eMathebeleland Institute for Human Rights uchasisa ogcweleyo ngalolu daba kungxoxo ayenze lo Gayena Gumede Saidi owe-Studio 7.
Hyde Park egoqela iSt Peter's, iNumazi, Robert Sinyoka le Methodist Village. Sananzelela ukuthi amavillage amabili lawo amathathu lawo eSt Peter's, Robert Sinyoka le Methodist ngamavillage amadala njalo ayevele efakwe kulisi. Kunyanga eziphelileyo sibona lumnyaka izakhamizi zakuleyana indawo zike zabhalela uBulawayo City Council zicela ukuthi kakube khona indawo enye futhi abayiphiwayo ukuze abantwababo labo bakhe eyabi imizi ngoba khathesi kwathi kuqalisa kuyabe kuyimuli nje yodwa. Kodwa labo bantwana sebakhula labo sebengamadoda labo mama sebele mizi yabo abantu kabasakwani emakhaya. I-City Council yayala yathi hayi kakusuze kwenzakale lokho ngobe umganga olaphana ukhangelelwe ukuthi usetshenziswe ukuqhelisa idolobho lakoBulawayo. So yindlela nje indawo akho nebihamba ngayo ungabuyela emuva futhi uzakuthola ukuthi kuthe kuqalile i-village yenyumazwe kuye kwangani kulokungakhulumisani kusho izakhamizi zeSt Peter's City indawo yabo kodwa council isala ngokuthi yona indawo yayo njengebulawayo city council. So bekungani sokubathena amadolo owakhathesi ukuthi ah njengoba idorobho selisithi indawo bangezi basinika indawo yabantu abethu sebe indawo yokuqhelisa idorobho. Pho bona kuza kwenzakalani nabo, bazaba khona yini kumbe hlabo sebezaba ngabadudulwayo basuswe kuleyana indawo.
Inhlanganiso yenu kubamba umlomo ingene inceda ngani lapha izakhamizi zeHyde?
Thina sinjengenhlanganiso sivele sisebenza eHyde Park okweminyaka edluleyo, besivele sisebenza khona sibafundisa ngamalungelo, sibafundisa futhi langendlela zokuxoxisana esithi yi-civic engagement kungeladlakela. Kukanti lakhathesi sithese sibona lezi mpumelo ezikhona, sahamba sayabanika ngoba siyananzela ukuthi okunye okuxoxwa ekhansilini bona kabakutholi njengezakhamizi. Kungayisibo bodwa nje kodwa kungabantu nje bose abaningi koBulawayo. Njalo futhi kusuke Hyde Park kusize edorobheni kuyadura kulalaba abasuka nje koBulawayo, ngoba uyagada dola siya e-Old Phumula 50 cents ukuze town isebenzisa $3 ukuhamba lokuphenduka, kanti ezinye izakhamizi ziyafika emahofisini ngedola nje kuphela. So thina siyathatha kulwazi lemibiko ephuma ekhansilini sibanike ukuze labo benelise ukwazi ukuthi kwenziwa zinqumo bani ngabo futhi bengenzani ngabo. Suke lapho sibaphe i-advice sibabonise ukuthi hayi nxa kunje lina yenzani kanje, lina selingayigeja ngalolu hlobo. So khathesi lakho bekhuluma ngendaba yamalisi besiphakathi ukubancedisa ukuthi hayi lokuyani okunye kungabe kwehlule kodwa indaba yelisi yizamele. Siyathokoza ukuthi bayizamile isiphumelele.
Isiphumelele. So kuyiwa ngaphi ke kusuka lapha sisiya phambili?
Esizama ukukwenza ukubancedisa njengezakhamizi ukuthi baqale ama-projects athiyeneyo azabancedisa ukwenza imali. Bengenza imali benelise labo ukuthi bangene ku-waiting list, bathengele abantu babo bangene ku-waiting list, labo bathenge izitendi njengabantu bonke koBulawayo. Bengabi belokhu sezibona behlezi bengabantu abahlawulayo abaseceleni kwedorobhu, kukanti bona banomganga lendlela yokuzinothisa. Sivele silama-projects esesiwaqalile khona ngale abancedisa ukulima lokufuya ukuze bathole kangcono inzuzo, labo baziphilise, labo bathole imali, labo benelise ukuthenga ama-stands bengabe lokhu bekhalela ukuphiwa.
Umnumzana Khumbulani Maphosa ngwenhlanganiso elwela amalungelo abantu eMathebeleland Institute for Human Rights. Limuzwe exoxa lapho loGayina Gumede Saidi weStudio 7 ecingweni ekoBulawayo. Kulive Talk lamhlanje sikhangela okwenziwa elizweni lonke lapho kunanzwa ikhefu lamaqhawe ele Heroes Day. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Udaba lokuthi ele South Africa kalisekeli gcwele empini yele Russia lele Ukraine bekuludaba egudwini emhlanganweni owenziwe phakathi kukanobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba, u-Secretary of State Anthony Blinken lomunye wakhe wele South Africa uNaledi Pandor. Ele South Africa libikwa linganyikinyeki kulesi sinqumo sokungasoli imgceke ele Russia ekuhlaseleni elikwenze ele Ukraine. UPanda ubikwa esole elemelika lamanye amazwe angentshonalanga ngokukhangela ngelihlo eleyamele icele lele Ukraine engakhangeli elinye icele. Ngaphambilini kwalomhlangano uBlinken ubekubeke sobala ukubana elemelika lilobudlelwano obuhle lele South Africa, ngakho-ke bazanikana ithuba lokuxoxisana kungela kufuthelana lanxa kulokwehlukana kwemibono endabeni ezithize zobudlelwane lamanye amazwe womhlaba. UBlinken useSouth Africa okwamanje phansi kohambo lwakhe lokwethekelela amazwe amathathu angezansi yezwekazi le-Afrika abalisayo na iSouth Africa, Congo lele Rwanda, ngenjongo yokukhulumisana lamazwe awezwekazi le-Afrika ukubana asekele umbono wamazwe athuthukileyo wokusola ele-Russia ngokuhlasela eliwenza kwele Ukraine. In Ingcwethi zezempila kahle lezenhlala kahle kaZulu zithi umntwana ongumfana kumele anakekelwe okufana lomntwana oyintombazana ngoba laye uvame ubhekana lenkinga ezishiyeneyo esezikhathaza abasakhulayo ngalezi nsuku. Enye yalezi ngcwethi unkosazana Linda Ncube oyisizalwane seZimbabwe esesihlala kwele South Africa uthi kumele umntwana ongumfana afundiswe ukukhula esazi ukubana owesilisa kumele ahloniphe owesifazana lalapho esetshadile ukuba aphathe njani umyeni wakhe. Yonke limfundiso uthi kumele iqalisele ngasemakhaya umntwana ekhula. Asizweni ke uMancube exoxa lo Gayena Gumede Saidi we Studio 7 ngalolu daba.
Mina ngisebenza labantu abatsha and ngumsebenzi engathi ngiqalisa ukuwenza ngiqala usuku lwami lokuqala emsebenzi ngabona ukuthi lapha ama-program amaningi ngama-program akhangelele abantwana abangamantombazane. So ama-programs angikhona abekhangelele ukuthi abantwana abangamantombazane sengenzani ukuthi bengamithi besesikolo bengabile HIV AIDS ingculazi ngoba lapha eSouth Africa iproblem enkulu ukuthi abantu abaningi abathola ingculazi ngabantwana abangamantombazana abaleminyaka between 17 to 25. So sasikhangelela ukuthi yizinye izinto iziphi izinto ezenza kube njalo. So ekwenzeni ama-programs wona la ngaqalisa ukubona ukuthi hayi mina abantu abangabafana akula ma-programs akhangele bona. So sikhuluma ngokuthi amankazana bengamithi besebenzisa ama-contraceptives bebesezikolweni but asizange sibe ne-program ethi bamithiswa ngobani sithini nxa sikhuluma lalaba abantu abayibo abamithisayo sithini ebantwaneni abangabafana ngezinto ezikhangelane zoku-contracting HIV AIDS. Lokuthi nxa ama-issues akhangelane le-finance ukuhlala abantu abangabomama bebulawa ngobani ababulalayo. Yikho kwangenza ngiqalisa ukuba le-interest yokukhuluma ngama-issues akhangelane nabantwana abangabafana ukuze sikwanise uku-address ama-issues alokhu esithi i-gender equality. But singeke siyipholisi i-gender equality nxa abantwana abangabafana bengayizwisisi belisana lamantombazana ngabe babona bephumelele esikoleni emsebenzini and so on and
so yikho kwakunika igunya lokuthi ukhangele uhlelo lokuthi abantwana abafana bona benzani njalo bayafundiswa na.
So uhlelo lethu thini uhlelo esilalo luhlelo luthi lapho kulabantwana abangabafana khona sikhulumani labo. Mina lo mntwana oyedwa umntwana ngingumfana so indlu yami ihlala igcwele abantwana abangabafana. Khathesi use-21 but ekukhuleni kwakhe indlu yami yayihlala igcwele abantwana abangabafana. So ngangithithi nxa ndilalele bexoxa ngabona ukuthi abantu laba abalandawo engingathi i-safe spaces lapho abakwanisa ukukhuluma ngama-issues abo nxa belimbuzo whether yimbuzo eqakathekileyo you know ebahluphayo or izinto ezincane abalandawo lapho abakwanisa ukukhuluma khona bahlala bengabantu abatshela ukuthi hambani edlala khatshana lina indaba ukhala omunye nxa abanye bekutshaya lawe ehambe uyemtshaya kodwa abantwana abangamantombazana asibaphathi ngaleyo ndlela. So yikho kwangenza ngibona ukuthi hayi mina into le ngiyibonayo endlini into ekumphakathi wonke. So lokho engizama ukukwenza endlini kangizama ukuthi ngibone ukuthi kwamphandle ngale kwenziwa njani and because i-organization engiyisebenzelayo isila lama issues olusha impilakade yolusha kwabalula ukuthi ngiqalise ukube ngikhuluma ngakho ngi-create ama-platforms lapha abantu abakwanisa ukuthi bezekhuluma ngenkinga ezibhekane labantwana abangabafana.
Manje ngapha-ke eZimbabwe ungafisa ukuqalisa uhlelo olunje eZimbabwe?
Wezi inhlelo ezinje sisidale akumelanga zilindele ukuthi kube le nkalakatha zezimali ezikhona. Omama babantwana abangabafana izikhathi eziningi babafundisa ezikoleni ongathola ukuthi uzathola ukuthi kulabantwana abangabafana kulezo zikole yibo abangaqalisa ama-programs okuthi nxa sebeqeda ukudlala isofa laphayana bebe le ndawo yokuxoxa bezwisisane bezwisiswe ukuthi inkinga abakhangelane lazo khonapha esikolo yukini ezizenza begcine bebe ngabantu abalolaka abathanda ukulwa beqalise uku-addressa ngele ndlela bengalindeli ukuthi kuzaba le-UN ethi khona i-gender equality sichiye abantwana abangabafana emva nansi izimali zokwenza izinto ezingazenza but nxa bengakhuthaza izinto ezinjengama-scout you know sesachiyana lama-scout lama-cubs but yizo izinto yizindlela ezazikhona.
Unkosazana Linda Ncube yingcwethi ecubungula ezenhlala kahle kaZulu. Limuzo ixoxa lapho lecingweni logayina kumete Saidi owe Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ukuvalwa kwezikolo ngeviki edluleyo sokuvuselele kwesabela kokuqhamuka kwemicimbi yabasakhulayo yokuganga ebizwa ngokuthi ngamavuzo parties kobulawayo emagigini lawa abantwana abaseleminyaka abaleminyaka engaphansi kwelishumi lathoba minembili babikwa bebonakala benatha utshwala besebenzisa izidakamizwa besiya lasemacansini. UChris Gande weStudio 7 uxoxa lomfundisi Hussein Swanda, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ngalolu daba.
Ye amavuzu phathi sesike sezwa ngathi lamapolisa aye aletha ukuthi umbiko ukuthi siwufake emabandleni kukhuzwa abantwana ngenxa yokuthi bekuzwakala ukuthi bengabe kulama plans lezinye izinto ezinjalo ezithize ezingayenza ukuthi abantwana becine besenza kele umdlalo ekugaba. Lokho kuliphutha ngoba kuyabe kuyisikhathi sokuthi ngabe bayabala belungiselela item lezayo kodwa abaningi sibabona sebeqalisa ukwenza lokhu kungezwa.
Zona inhlelo zokuthi abantwana bengenzi ukuganga khona lokhu zikhona yini elizikhuthazayo?
Inhlelo zokuthi abatsha bezilibazise njalo bethole indlela yokukhuthaza ukuthi bengangeni ezintweni zokuganga. Sinanzelele thina ukuthi amabandla amaningi esebenza lawo abelenhlelo ezihlukeneyo, abanye bebelama conference, abanye njalo belama camp. Siyakwazi abantwana abaningi abangena emabandla esebenza lawo abanade bekuma-camp lawa e-Scripture Union. Njalo sinazelela ukuthi ngaleli khefu amabandla ethu amaningi aba lama-conference awo abawenzayo. Ngakho-ke thina njenge-Christian Alliance ngoba sisebenza la mabandla ayehlukeneyo asibi le nhlelo ngalesi sikhathi. Siyabe sidedela ukuthi amabandla la esebenza lawo abe le nhlelo zabo. Yikho lapho ohamba khona abatsha esebenza lawo. Nxa besiyalalela ilizwi lenkosi liyabathiba, liyabakhuza, liyabanceda ukuthi bengangeni ezintweni lezi eziningi. Udubo nje luba khona ukuthi laba abanye abantwana abayenza lezi nhlelo babe bengayi lasemabandleni lasemachurch. Ngakho kuyadingakala ukuthi kube lo hlelo oluzabe lukhangele bona labo abangabuyiyo lasemachurch ukwenzela ukuthi kube le ndlela yokubasiza. Ngiyakhumbula ukuthi kudala kwakusiba lama clubs emalokitshini abantwana babekwazi ukuthi bedlala khona, kumbe kule swimming club, kumbe kule tennis club, kumbe kule basketball club, kumbe le bhora nje lokuthi bedlale. Konke lokhu khathesi ngesikhathi esiningi akukho. Enkayi laseLower Gweru sathenga ke amabhora lama uniform ukuthi bebe lama teams okudlala amayunithi ukuthi abezidlalela. Lezo zinhlelo ezilokhu siqhubekela phambili senziwa, kodwa lapho emadolobha obulawayo besingabi lohlelo olunjalo. Ngakho yikho esikukhangelele ukuthi nxa kungaba lohlelo olunjalo lunganceda kakhulu ukwenzela ukuthi abatsha bethole indlela yokuthi basizakale bengangeni kulokhu okwamavuzu phakathi.
Manje lina ngokubona kwenu imbangela yokungezwa khona lokhu kungakuyini?
Imbangela yokungezwa lokhu ivela ezintweni ezihlukeneyo. Okokuqala, ukwanda kulenjini esingathi ama-social media lawa ayenza ukuthi i-information, izinto zokuganga ezithize abantwana abakwanisa ukuzibona kulenjini, khonaphana kuyaba phambanisa ingqondo zabo njalo kubakhuthaza ukuthi.
Umfundisi Hussein Swanda ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Ukulugqiba uhlelo lwethu lwanamhlanje njengobana isikhathi singasekho, wothi sikhangele ebesilakho. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzimisele ukulondoloza umbuso okhululekileyo, njalo ele Zimbabwe alisoze litshelwe ngamazwe ayeloncindizo lokubana liqhube njani inhlelo zalo. Abalwa impi yenkululeko bathi kumele uhulumende abahloniphe ngokubanika amapentshini alohlonzi, hatshi abakuthola okwamanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.